So iba nkulu kangaka ekhethweni ngenxa ukuthi indaba eaffecta wonke umuntu ngoba unothile kumbe kawunothanga. Enye into futhi esiqaphelayo yikuthi abantu baze base babe baningi kangaka. Ugulile yini uTrump lo mngani wakho Chris Christie? Baphumile esibhedlela kodwa bakhona abanye abantu abangabayanga abangasi bantu balutho abangelayo abangayiphiwayo le mithi esiza esize uTrump lo Chris Christie. So ingezake yeyele ukuba yindaba enkulu le ngoba umkhuhlane wangikhona lanxa uaffecta bonke abantu usuphinde usubandlulula. Qala sasikhala ngokuthi uaffecta ama-minorities abantu abanjengabantu abamnyama lama-Latino. But kathesi sokukhanya ukuthi nxa ulesikhundla uqakathekile umkhuhlane lo kawusakuhambisa esibhedlela izinyanga uhambisa amaviki kuphela. So yikho nje uyiqoqe lasendaba ngoba uaffecta yonke into, izinto zonke kazihambi kuhle ngenxa ye-COVID. Okuqakathekileyo futhi ukuthi abantu bayakhangela ukuthi kwamanye amazwe ama-president kumbe ababusayo bawenzani lo mkhuhlane ukuthi baze banelisa ukungani bayawuhlehlisa. UTrump bakhanya bamsolayo ukuthi yenzanga, kwakukhona okunye okungamela kwenze njengokuthi athi abantu bonke kaba-practice ukuthi bangabi ndawonye bagqoka amamaski, yena ubephikisana lama-scientist labodokotela abathi asivikeleleni umkhuhlane. Yena ubekhanya engelandaba lakathesi loku engatshintshanga nje izinto esewugulile, indlela ayenza ngayo iloku ifanana. Yikho indaba le ivele izakhulunywa ngayo kho nsuku zonke kuze kuyofika ilanga le-election.
Bakhona abanye abebandla lama-Democrats kade sebesola umkhokheli wabo uMnumzana Joe Biden besithi kukhanya yena ungani usezibona senqobile ngasakhankasi njengalokhu okwenziwa ngumongameli Trump. Njalo ngempelasonto kukhanya vele kazange ayenze lutho, ubezihlalele nje. Ukubona njani khona
indaba kaBiden lokukhankasa lokuthi kumele enzeni angenzini yindaba ehluphayo ngoba singakhumbula ukuthi abantu kade befuna ukuba ngo-president ku-Democratic Party bebebaningi kakhulu. Khanya laba bantu abaseceleni ababengabakaSanders abaningi kabathuthisekanga, babona ngani baqilibezelwa kumbe babona ngani uBiden kasoze anelise ukubamela izinto zabo zonke ababezifuna. Ngaleyo ndlela-ke uzabona ukuthi yibo abantu abasolasolayo kakhulu. Ukukhampeyina-ye kuyabonakala ukuthi kumele akhampeyine. But umbuzo wami yukuthi njengoba uBiden yena ekhethe ukuthi sonke isikhathi ukhampeyina esendaweni yakhe kumbe lapho akhethe ukuya khona engela bantu abaningi, engela rally njengoTrump, angiboni ukuthi ukuphumula nje iviki yodwa yikho kungamluzisa umuntu ukuthi kuthiwe uphumuleleni. Kodwa lapho aphumula khona bona ngani kwesinye isikhathi bonke lo uKamala Harris angithi bemelele ukuthi ngenxa yokuthi bephawule COVID abantu bakhe bale COVID hathi yena, so wasesima mbijana. So leyo yindaba angazi mina, kangiyiboni indaba ehluphayo. Ngibona ngani okuhluphayo kuphela ku-Democratic Party yikho khona lokho ukuba lo nsolo yalaba abantu ababelandela uSanders. Bazasola even lamhla uBiden esewinile ngu-president, bazabe belokhu behlupha ngenxa yokuthi bona balezabo izinto abafisa ukuthi ngayo kuthiwa zenzi. Bengingakubonanga kakhulu kuyindaba engamluzisa le ukuthi kuthiwa uphumule one day, kathi ngani lathi esisebenzayo siyaphumula.